qala bese sikwazi ukuthi amanzi empompini azaphuma ngelanga lengaka i-144 hours. Kathe sasabuya uyahlala 2 weeks engabuye. Ngikhuluma nje lokushini lemagwegwe lapho izakhamizi sithwele nzima kakhulukazi ngamanzi ngoba alayinilwa lapho sihlala khona esigaba esihlala kusesidingo ukugodlwayo sile 700 households. Kodwa i-700 households inezi siyakhumbula ukuthi kulabanye kulamaloja kulezindlu ezilamaloja. So maybe singathi on average maybe sikhuluma ukuthi families angabe tholakala ku-700 households nalawa engafika ku-1500 families. Ngoba ezinye njengoba ngitshile ukuthi ezinye izindlu zilamaloja. Indlu yinye ngayinye kuyadiphenda ukuthi wona kwelilanga leyo thiwa 2 buckets which is 40 liters kumbe 3 buckets. Sezazama umzamo wokuthi khona sidivide yena ukuhlala kwezindlu A up to I ukuthi ngo day 1 namhla singathi nge-Monday njengalamhla nge-Thursday kuthatha u-F kusiyafika ku-I, u-A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama 60 liters, kodwa kukhanya kuyehlula ngoba ukubuya kwe-Bowser kubuya kuchiyana. Lokhu kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwasi ngesikhathi esingaka. So siyavuka ke line la ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu bathone behlezi bedinga imthunzi kumbe bedinga ukukhudumala. I-social distance isibaleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. And ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wona ngawaka wakho. Lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikha ngawo amanzi uwagesa kangkhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabulugesile usuka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke. So udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi.
Sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile.
Amanzi vele wona kayeneli njalo amanzi aphumayo abuya elephunga. Uma ukhangela abe lekhala esikhathini abe brown kodwa usethusa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zasela amanzi sihlala isikhathi sidisingela amanzi sezingcolile amapipe asengcolile. Iphunga elingani esikhathini yethu izwangani ngelesuwage esikhathini angani ngelokukhunta. So amanzi angkhona la nxa ugeza ngawo akamahlanga. Okukhona futhi sinanzelela ukuthi lokho amanzi nalawo esebuye siqasa nganale phunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka. Ngikhuluma nje mina imangobo ngoba ebusweni ngamapimples ngamaqhubu okuqubuka lomzimba wonke nje uyaqubuka. Ngikhuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibetadine umzimba wonke ngoba sima kulamaqhubuqhubu angazo sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lamaqhubuqhubu la. Amanzi impompi nxa ingadabuka sihle abantu bagijima baye kukha besikha besele ukuthi basebenzise ama-toilet. Usukhangele ukuthi vele amanzi anabona ngokawasengcolile. So nxa sisewasebenzise e-toilet e-chambeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi anabona vele siwasebenzisa njani. So khonkena imikhuhlane izaqhubeka isanda sile edolobheni lakobulayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution akasiyiboni. I-information esiyitholayo kusitransfele kuyo ukuthi qhubekani lisebenzisa amanzi ngonanzelelo ukuhamba kwawo kuza kwanda. Angikwazi nxa sihlala bo 10 days ngela manzi empompini uzathi kuzaqhubeka kusanda kuhanda njani. I-Bowser njengoba sengikhulumile ngaphambilini ukuthi wena kayibuyi regular times. So ukuhlala ulindele lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi. Imizamo kumele ibonakale kakhulu azi ukudolobha kobulawayo.